umkambo omnyama okhuluma ngawo babangwenya i-rate yakhona iphezu kwe-400 kulapho esiya khona yini nge-official exchange rate le
ngabasozi bavume ukuthi i-official le ema-bank ifike khona ngoba umthetho wabo yena umthulincube lo manguja bathi wona bazama ukuthi bafake intengo eyangaphandle bayifake phansi abafanele bakwenze ikuthi bathathe imali eningi ku-reserving bayigcwalise emsikeni kwenzela ukuthi kube le competition abasoze bavume ukuthi imali esebhenki ikhwele ilandelana lomsiko omnyama zabalayo imali yakhona
inxa i-rate kahulumende ikhwela ngalindlela babangwenya ikhwelile ngeviki edluleyo isikhwelile njalo kuliviki nxa iqathaniswa ledola lokho kutsho yini ukuthi le ntengo ezitolo lazo zizakhuphuka
lelo liqiniso ngoba siyazi ukuthi amaviki amabili edluleyo umthulincube yakhumbe singathi yena ukunangakho wayezixwayisela esithena osobhizimisi kabafanelanga bafake intengo yabo ezitolo ihambelana lomkambo omnyama bafanele bafake intengo ehambelana lomkambo webhenki kodwa phela nxa bona bethenga imali eningi ngaphandle kwebhenki akula enye i-alternative nxa abaningi bakhona bezuza imali yebhenki ngemali esikhwelile intengo yezinto izakhwela layo ngoba iyahambelana lokuthi imali yakhona bayithenga njani bayithenga ngapi
uMongameli Mnangagwa sesike samuzwa esola osomabhizimusi ngokukhuphula intengo sithi basebenza lezitha emizameni yokugenqula uhulumende wakhe. Wena ukhona yini omsolayo phezu kodaba lwentengo lolo?
Hayi phela ukukhwela kwentengo kwenziwa esingathi ku-economist i-replacement value ngoba ungaze uthenge into ngoMay uthenge nge-$1 nxa usizayithenga ngoJulayi iyabe isiyi-$2 uthi nxa bona bethengisa ngamabhondi bafanele bathengise ngentengo leyana ebanika amabhondi abazakwanisa ukuthi bathenge imali yangaphandle ku-$2 lokho ukuthi laba abathiwa khona abayasupportaja i-economy hatshi ngoba vele i-economy yakhona vele mfowethu iyazisupportaja silemali eziningi yama-currency amaningi yona iyangaphandle kwelizwe i-US dollar ilama-currency amabili eyebhenki langaphandle asingeke sithi kutho ukuthi asingeke sibe siphoxanele abantu abazama ukuthi babe bezuza